endabeni zethu namhlanje. Abesifazana abakubabhizimusi amancane laphakathi laphakathi bebungele ngenjabulo umhlangano wemfundiso okuchithwa koBulawayo wensuku ezintathu owe-Coordination Committee for Development and Promotion of African Handcraft. Abalimi bamaplaza amancane benhlanganiso yeZimbabwe Farmers Union bathi bancedakele okwamagama embukisweni welanga elilodwa okuqhutshelwe eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso ye-UNDP imanyene nenkampani yemitshina yangalezi nsuku eye-ONAI. Inkampani kamakhalekhukhwini e-Econet imanyene lohlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration ukwenza kube lula ukuhlawulela indleko yentuba zemigwaqweni ama-toll gates. Ku-Livetalk uhlelo asiyisuzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana abakubhizimusi. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065, 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.